Ngikhuluma lesithuba 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso lokusungulwa kwalo umkhankaso omgcini ihlalo wenhlanganiso yezimu imbokodo unkosazana Victor Maphiki uthe inani labomama nabantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqanse kakhulu kungakho-ke sebesungulelo hlelo.
Abanye basebenza basenendawo zokuhlala befike kugcina behlala usuthola ukuthi sekunabomama abahlala ezigaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathuthu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lala bantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Labantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwalapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana kala maphepha okuya esikolo uthi uyabuza bekutshe ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umqangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corinth Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asemfisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga alenhlanganiso ukuze ibe losizo kubomama labantwana bonke hathi kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamaningi, amalunga emaningi enjalo kunhlangano kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma-ke labo baphumileyo sase sicabanga ukuthi labo abasele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa. Ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho ozajoyina.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana noMpumelelo Ncube odabuka eLupane uthe lesithuzo 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa nokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Tshipho Mpofu yena othi le ndlela abangemukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa nayo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umthelela kuma-corridors because uproduce ini i-passport. Okunye uthole ukuthi kunama-test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi kazabe kuzabe lokhu kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale njani ehlale ngobhadalayo.
Phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo inhlanganiso yezimu imbokodo ithi izadinga ama-ofisi okusebenzela idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana. Kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza iSouth Africa yonke. Umgcini ngcebo walenhlanganiso unkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inhlelo.
Sicela ama-funds ikakhulu bo-business nini. Sicela usizo lenu kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens, sicela lingasilahli. Of course liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini liyasiza. Sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay ibhokisani ke lasiza kakhulu. Sipheka iporridge, sithekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. Laku-government sisazofika.
Abenhlanganiso yezimu imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bethiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Nelesithulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.